Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela nginjabule enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 wabasa 2022, Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-BVR ku phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyazeqi namhla ka 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2
abe commission ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota.
Umongameli ngoba nxa sikhuluma ngalendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngaphi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo. Ngoba iUkraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from imilitary advancement.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umanyano weNATO obunjwa ngamazwe amashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuphazamisa eleRussia ukuze lilwise eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini weDeep Snow. Izizalwane zeSouth Africa zisithi zidinga izigebengu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abekhomishini ekhangele ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo wokubhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Umkhankaso lo oqale namhlanje ka 11 Mabasa ugqitshwa ekupheleni kwayenale inyanga kaMabasa. Ngalokho inhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yiResidents Association ikhuthaza uzulu ukubana angadlalisi leli thuba lokubhalisela ngobuningi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqala ngesikhathi uhlangothi oluka Registrar General luqhuba umkhankaso wokubhalisa abantu ingwalo zokuzalwa lezithupha kulabo abangelazo ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli sezekhi kobulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-BVR ku phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyazeqi namhla ka 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency le team yayo kube sokusithi ama teams ase district office nase provincial office angu 2. I-BVR u phase 1 yenziwa ngo February. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelo ukuthi kuza kuba lo phase 2. I-voter registration iyenziwa kuma centers nalawo angu 14 enyiwakhulumileyo lapha kobulawayo. Kanti yenziwa vele ilizwe lonke, ama provinces wonke ayenza aku phase 2 kathesi.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uzulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyananzelela ukuthi njalo iZEC isivulile futhi isigaba sesibili sokuthi abantu bathole ithuba elihle lokubana reje ukubana bangene kuvota stroll ukuthi babe lelungelo lawo lokuthi babe ingxenye yokwenza izinqumo ngevota. Ngokunjalo ke iZEC sivulile, siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana register ukuvota, ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izeki sifakile ama center nala asilandile indawo zethu ngokuhlala kwethu kuzigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthambe siye register ukuvota ncenga futhi kakhulu lezi thuba ziyathathwa ngokufananayo kulabantu abaningi abathathi bengelazi thuba bayenisile iqiniso kubana sebethole amathuba okubana bethathe izithupha qhubeka futhi ungene usondela phana kuzekho ukubana uhle uthole amathuba okubana uregister qathekile
umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi labakuregistrar general abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota
ukusabalala kokubhaliswa kwezithupha kanye lokuthi abantu babhalise ukuvota babe ngama-registered voters kuyinto enhle kakhulu kuzakwenza ukuthi abantu abaningi thole izithupha njalo abantu abaningi benelise ukuthi babhalise ukuthi bavote kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanganiso yebulawa Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana ugatsha lwe-Home Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisa ukuthi babe lezithupha njalo kungakusenza kube le-synchronization of i-department ye-Home Affairs lezek ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota
unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota namhla ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhala sengiza ngqamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo
laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazaba khona bebelokhe bengakaqalisi abantu abavunyelweyo ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngapi okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngapi incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu ngimele istudio 7 kobulawayo ngubathabile masuku
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe amashumi amathathu 30 yiwo okumele usolwe umhlaba ngokuphazamisa ele Russia ukuze lilwise ele Ukraine. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbono wakhe okwakuqala phezu kwalokho okwenzakala kwele Ukraine elihlaselwa ngele Russia, umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano wenatho yiwo oqale ele Russia. Ngakho ke uyazwisiseka ukuba kungani lihlasela ele Ukraine. Lokhu kuza ngomva kokuba ele Zimbabwe libe ngelinye lwamazwe angamajuba amabili lane 24 avotele phisa isinqumo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sokuxotsha ele Russia kukhansili ebona ngezelungelo loluntu e-UN Human Rights Council. Ele Melika labeka isinqumo sokusola kuvotwa ngobubi ukubulawa kwabantu lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kwele Ukraine. Amanye amazwe afika phose ikhulu 93 avumelana nalokho ukuthi amazwe afika amachumi amabili lane 24 avota ephisa ukuthi angamachumi phose ayisithupha 58 ana ukuvota. Ingcitshi kwezembusazwe umnumzana George Sithole o-University of Zimbabwe uvumelana lomnangagwa esithi ele Russia lenza lokhu ngoba iNATO ibeyifuna ukusebenzisa iUkraine ukuhlasela ele Russia.
Izizathu zokuthi iRussia ihlasele iUkraine zilesi sindo ngokukhuluma sikhangela imbali yomhlaba esingathi iWorld History. kusukela ku bidlika iSoviet Union ngo 1990 kumbe ngo 1991 kwaba lesivumelwano sokuthi amazwe eNATO agoqela iAmerica labo Britain awasoze athumbe kumbe asondele duzane nelawa amazwe asemngceleni weRussia. So ngokubona kwethu sibona iAmerica ilokhu isondela mbijana.
Lokhu kusekele ngumnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANU-PF yena othi elemelika yilo eliphazamisa ukuthula kweleRussia.
Kulo mongameli ngoba nxa sikhuluma ngale ndaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube lezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine uzamele isebenze ibe ngumngcele oprotekta ilizwe leRussia from i-military advancement phecelezi esingathi ukuqhelisa kwama-territories kwezindawo lapha iNATO eba lama-bases khona. Kodwa nxa sesithola iUkraine isisiba nobungane nobudlelwano leNATO, hayi Russia phela isala ingasela elinye icebo ngaphandle kokuthi izivikele.
Kodwa enye ingcitshi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthi umnanga akakhulumi iqiniso ezama nje ukuvikela umngane wakhe uPutin owephula amalungelo oluntu njengaye.
Amazwi kaPresident Mnangagwa okuthi impi phakathi kweUkraine leRussia yabangelwa ligatsha leNATO eleNorth Atlantic Treaty Organization lelo elikhokhelwa yiAmerica, ngamazwi esizwe ikhulunywa kakhulu ngoVladimir Putin lo ngumngane kaPresident Mnangagwa esenzela ukube lesizathu sokuthi ifake amasosha akhe eUkraine. Kodwa thina sikubona ukuthi uVladimir Putin ufuna ukuthatha ilizwe leUkraine ngodlwame elifake phansi kweRussia. Njalo singakhangela sibona ukuthi iZimbabwe ivotele ukuthi iRussia ingakhutshwa kwi-Human Rights Council e-United Nations. Kodwa singakhangela abantu abaningi balokho besifa eUkraine ngenxa yempi yona leyo. Njalo uPresident Putin usebenzisa ama weapons angavunyelwayo empini.
Umnangagwa wawalile ukusola eRussia esithi okwenziwa nguPutin ukuvimba iNATO kwenza ukuba eRussia libe kwesinye isibanga saphezulu emhlabeni jikelele. Umongameli uthi eZimbabwe kumele libone ukuba liyananzelela okwenzakalayo ukuze lingasaleli kuguqukeni okwenzakalayo ngobukhulu obulethwa ngeleRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginomlondolozi Ndlovu.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukuphindela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini weDeep Slow, isizalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Sebedlela evalweni abaningi abadabuka kweleZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kungcono babuyele ekhaya bayivota ukwenzela ukuba kuguqulwe umnotho welizwe, kuvuselelwe imisebenzi. Omunye wabafisa ukubuyela ekhaya nguNkosazana Nqobile Nyathi, wazalelwa eTshabalala koBulawayo.
Amphathekanga kahle sibili ngento eyenzakeleyo. Cabanga ukuthi kumele abantu babuyele ekhaya ngoba ngobuningi sonke asisasebenzi la eSouth Africa. Ngobuningi imajority asisasebenzi, siphelelwe imisebenzi, sihleli nje doing nothing. So bengicabanga ukuthi abantu bazibuyelele ekhaya. If nakhona bekhona abangakhona ukusixhasa ukuthi sigibele, besiproviding nge-bus fare, abantu bagibele babuyele ekhaya, siyozihlalela ekhaya, silinde sifike siregister, silinde sivote for utshintsho, ngoba la asisekho safe eSouth Africa. Asisekho safe neze. So kumele ulale nje ubhekile nje ukuthi hayi, anything can happen.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongumbalisi kwele South Africa.
Ngicabanga ukuthi okumele abantu bakwenze ngemva kokubulawa ngesihluku ka Elvis Nyathi yikuthi umuntu munye ngamunye ahlale phansi akucabangisise lokhu ukuthi yikuphi okungcono ukufa ngendlela leyi usifa uchiso lokuthi uye ufe ukini umela okumelayo uphila impilo oyiphilayo loba kungathiwa impilo ephansi. Ngicabanga ukuthi kungabe kungcono lokho ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa umakhelwane engasakufuni ingakini ikhona, ayikho indawo eyedlula ikhaya.
Uncube uphinde wathi
sengikulungele ukubuyela, konke esengikwenza sengisenza ngilungiselela ukubuyela ngibutha imichaqana. Njengoba siphiwe isikhathi ebesisiphiwe asikwazi-ke kumbe sizaze siphele sokuthi kuye phela umnyaka. Ngoba ngizibuza ukuthi nxa lapho phephele khona ubulawa ngesihluku esinje, kungangcono usuke lapho obubaleke khona ubuyele ekhaya. Yikho engicabanga ukuthi engxenye kungasisiza khona ukuthi indawo yakithi singayibalekeli. Ngoba nxa ukukhangele ulimi olusetshenziswayo lapha, impawu zemizimba ezibonakalayo loba kukhuluma abakhokheli bakhona, kutshengisa ukuthi kukhona okuzayo okunzima okokuthi impilo ngkhona zizalahleka. Ye, so ke sicabanga ukuthi kubuyela ekhaya kungasiza.
Unkosazana Nokukhanya Ndebele uthi kuyamangalisa okwenziwa izizalwane zakwele South Africa ngoba bagcina labo ababedabuka kulelo lizwe ababefunda eZimbabwe.
Sike saphila nabo abantu bala eMzansi, sisekhaya sifunda nabo kuPostspaces Foundation College, but azange sibahlukumeze. Sihlala nabo kumalokishini, but azange sibahlukumeze. Kukhona amanye ama-South Africans, ama-ministers abaku-parliament, they've got ama-farms ekhaya, banama-business ekhaya. But asikaze sihambe siyolutha or maybe siyenzani emaplazini abo, emamayinini, kuma-mines abo, asikaze senze lutho. Nakho le iMzansi banama-trucks adlula laphaya e-border. Nathi singakhona ukuthi sihambe sokuthi ama-trucks e-South Africa engasangeni kwelakithi, or maybe i-truck esizoyibamba ngale kwelakithi sichise nathi, or maybe sithathe i-truck siyibambe ibe ngeyebo the way abayenza ngakhona.
Umnumzana Thandazani Moyo laye uthi kumele izizalwane zakwele Zimbabwe ezihlala kwele South Africa zibuyele ekhaya ziyevota.
Umoya wami ubuhlungu kakhulu, umoya wami uphansi ngokusweleka kukabhudwethu ubaba uNyathi. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu engelacala ushonile, umfowethu engenzanga lutho ushonile khonapha kwele South Africa, eshiswa ngabantu kakula misebenzi, amabhizinesi kawayenzeki, ilizwe lethu kalikathuthu kahle kahle, kunzima kithi njengamanje siphakathi kwelitshe lembokodo. Kodwa ke ngithanda ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi yisikhathi manje esokubambana, yisikhathi manje esokuhlala phansi sicabangisise ukuthi kusasa lethu linjani phakathi kwelizwe lingayisilo lethu, kuzofika nini sihleli kwamanye amazwe.
Okwamanje izihlobo zikamoya uElvis Nyathi zilungiselela ukuya mngcwaba kobulawayo. Kulabantu abaningi asebebuthelele imali ukwenzela unceda umndeni kamoyi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ulive Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo omngcwabo wesizalwane seZimbabwe esibulewe elokishini eleDiepsloot, izizalwane zele South Africa. Umnumzana Elvis Nyathi. UZulu wasemaphisa ngezansi yemandebeleni ukhuthazwa ukubana ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mbadalo, abe-community health workers, olujonge ukubona ukubana zonke izakhamizi zalumango zihlabele lijekiseni njalo zithola ulwazi olweneleyo ngobhubhane lolu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esekhezi.
Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana lezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempila kahle. UMatron Mathonsi wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe sihlala siphansi silindele imikhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababe sethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa nokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Jesse, so far sesizuza abantu abangafika 28. Sibesi lokho sifakona bethonta, siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekile kwabo. Siyabonga ngoba besingathemba ukuthi singafika yona 20. Kodwa hayi, abantu babuya sibili, abaningi nje basibe batshaka ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hayi, isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagi kume babuya lawo sinoko sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hayi sizabadola besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe ukuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duzele emakhaya lasemcimbini.
Amahayihayi abogogo siwakhangele. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lomkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabala sibonakana umcimbi mkhulu kule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi lingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo siza kulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhu giya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Minister of Health. Just ngama community health workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasite iparacetamol yamaphilisi for umuntu engafinyelela ukufika esibhedlela siyamsiza sinilathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kweminye imikhuhlane. Sikhangelele lokuthi ama-bandages kulaba ababelimele siyababhanditsha. Sikhangelela la ama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Bese sisithi ku-community kwamfana singena kwaze health and hygiene siyancedisa abantu ekwakheni ama-toilet labo zigubhu giya for ukuthi si-prevention of i-COVID. I-COVID ingathi isiphumanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwaneni bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyelanga ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ingathi sebesi-abuse lanxathi nabadala siba-abuse but bona sebesi-abuse.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Liyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamzini. Mina ngu-community health worker. Sinceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhu giya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Mina suka kuMakhasa Village khona lapha ward 10 esigabeni sikafuyana. Uhlelo lwehlelo lwe-CSW sibona luyanceda kakhulu ku-prevention ye-COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoke njani ama-mask, benze isigubhu giya, nama-social distancing, then nama-under 5 sisebenza ngabo abantwana kuwe. aware makasi, aware wonka mamwaki. They must go and bumtana. They said a kashoki or dimas and the same repair special.
Manje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi laba abantu belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawa yisithi uPhilani Ncube uthi kusesemasinyane ukuthi kuthiwe bangelinye lamaqembu azagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League lonyaka loba nje sekuyibo abasemsileni wengalani yemiklomelo. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lebulawa yisithi yilo elijeke amanye wonke engalanini yemiklomelo lile miklomelo yisithupha ngemva kokudlala imidlalo elitshumi lanye, kodwa uNcube uthi lesi simo silakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawa belisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, kodwa namhla selikhuphuke la endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugonyulweni.
Ngomgqibelo iqembu lebulawa yisithi linqotshwe nge-2 kanyangeleyo FC Platinum, njalo elimpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo yesikhombisa lanqoba kanye laba ngutshikile obhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomeni Mabheza yena utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angesabi ukudliwa ngilahlekelwe umsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono nginqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo iqembu leDynamos likhuphuke lahlala phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 leLenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini yele Chicken Inn lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaqa ulange 3 kanyangele wawa. Omabili la maqemba le miklomelo engamashumi amabili lantathu, kodwa ehlukaniswa linani lamagoli yahlohliweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele 10x. Iqembu leRentals linqobele Triangle nge-1 kanya, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ZPC Kariba nge-2-1. Ngesonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu seledanile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngeleCranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono. Njalo ngijale ihlombe abafana ngolwisaba kwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna umklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa. Njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayangisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders ihlezi endaweni yetshumi ngemva kwemidlalo yangempela viki yedluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo yithoma munomunye ngeleDynamos okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Minye imidlalo edlalwe ngesonto iqembu leManyika Diamonds libe ngutshikile obhanqa 0-0 lelebulawa weChiefs, ukuthi eleCapes United linqobele yada nge-1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leWawa lona elile miklomelo yithoba munembili. Iqembu leyada lalo elile miklomelo yithoba munembili njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, ukuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lona elile miklomelo elitshumi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abekomishini ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo wokubhalisela abantu ukuvota. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuqala eleRussia ukuze licine lilwisa eleUkraine. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo eDeep Slough, yizi zalwane zeleSouth Africa zisithi zidinga izigebengu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah City. Asidibaneni kusasa ngo-6 ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.